olamukela emweni ngenjabulo nguntungameli Inkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngokubona wami i-25% le-content leyo inokunceda okuningi. Njalo ungakhangela nxa kukuthi i-25% yakhona yenze ngenhliziyo yonke njalo ngesizathu esihle. Kuyanceda kakhulu abahlabeleli bakumeli, abantu bakumeli ukuthi bethuthukise imisebenzi yabo ngoba
uhulumende uthi uzajezisa imisakazo eza kwephula isinqumo sokuthi kwethulwe ingoma lemifanekiso kumabonakude eqondiswa izizalwane zeZimbabwe edlula isilinganiso samachuma yisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75%.
Mina engikukhulumayo kuphela yikuthi kule nto yeprinciple yokuthi nxa sivumelene asenzeni esikuvumeleleyo njengephati ukuthi uthombo uza kwenzenjani, ubani uza kwenzenjani, hayi.
Ibandla le-MTCT ligcizelela ukuthi selimise umsebenzi okwesikhatshana umeya weGweru lomsekeli wakhe kanye lamakhansila ayisishiyagalombili.
Inhlanganiso zabasakhulayo zithi sezisungula imihlangano yemfundiso ngenjongo yokukhuthaza ukuvikelwa kwesekelo sombuso esitsha esinikeza abatsha amalungelo angcono kulesa kudala.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo.
Uhulumende uthi uzajezisa imisakazo eza kwephula isinqumo sokuthi kwethulwe imiculo lemifanekiso kumabonakude eqondiswa izizalwane zeZimbabwe edlula isilinganiso samachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75% ngaphansi komthetho we-Broadcast Services Act. Owethulwa ngomnyaka ka-2000, imisakazo kumele yethule inhlelo ezenziwe izizalwane zeZimbabwe kube lengxenye eyisilinganiso eselichumi, kube ngiyabona ngiyabomakhelwane beZimbabwe lesilinganiso esihlanu ekhulwini 5%, kube ngezivela emazweni aphecheya.
Umsekeli kamphathintambo ezokwethulwa kwemibiko umnumzana Super Mandiwanzira utshele iStudio 7 ukuthi abaza kwephula lesi sinqumo bazajeziswa kalukhuni. Kodwa umqondisi wezembiko emsakazweni we-Radio Dialogue umnumzana Zenzele Ndebele njalo oyingcwethi kwezokwethulwa kwemibiko utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi inkinga yokulandela lesi sinqumo yikuthi akulamali yokwenza inhlelo ezilohlonzi.
Ngokubona wami i-25% local content leyo inokunceda okuningi. Njalo ungakhangela nxa kukuthi i-25% yakhona yenze ngenhliziyo yonke njalo ngesizathu esihle. Kuyanceda kakhulu abahlabeleli bakumeli, abantu bakumeli ukuthi bethuthukise imisebenzi yabo ngoba mbona ngani kwesinye isikhathi ukutshaya ingoma nsuku zonke zakwamanye amazwe akuncedi kangako ukuthi uthuthukisa engathi i-industry yethu ngoba nginethemba lokuthi amazwenzi akwa-America nabo-Britain nabo baprotekta okungokwabo. Yikho ungakhayela i-industry emiculo into zabo zikhanya ziphumelela kakhulu. So okuhluphayo ngabantu bakithi ukuthi kaba-appreciate into ezenzekhaya, ba-appreciate into ze-South Africa nento ezinjalo. So ngesikhathi ngagayela between 2002 no-2005 lapho kwayimpimento kakhulu into zese-25%. Yikho esiqale sibona abahlabeleli abancane bephumelela ngoba abantu labo bahle bebalalela.
Kodwa siyabona ukubana labo abahlabelayo labayenza ezemifanekiso kamabonakude lokunye okunjalo abalayo imali yokwenza okungathokozisa uZulu. Uthini wena ngalo?
I-problem ebakhona kuba yi-quality. Ngibona ngani abantu bamele beqalise somewhere. I-quality isuka isaqala ingabi yihle kakhulu ngoba abantu bayabeqalisa but ungananzelela ukuthi ngemva kwesikhathi abantu bangaqasha besenza into ezinganazichazi kumbe ezingena quality ephezulu but ngokuya kwesikhathi bayabejayela because okubulala kakhulu eZimbabwe i-exposure. Nga umuntu ehlabele kobulawayo umathuba akho ukuthi eplaywe emsakazweni malifana kakhulu ngoba abantu bakubulawa baprefera uFred Gwala kumbe i-music evele e-South Africa i-platform one lokunye okunjalo. So umuntu wakobulawayo yena kayeke waze wakhula kakhulu nxa engazange wapromote. Yikho bona kho umuntu abantu abazabona kumo majayivana ababehlabela uDon Gumbo ofanyana Dube abazange bethuthuke kakhulu although babehlabela umculo omnandi kakhulu ngoba abantu babe bakhompeya nabo so-drivers imithotshovu lokunye okunjalo.
umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi obona ngezembiko kumsakazo we Radio Dialogue.